eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetrol ingabi khona kumbe kube le petrol idiesel ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizwa ukuthi ngabe uyavuma sevele level yemali ekuthi kwenelisa ukustoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwiproblemu yena leyo ebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awephethulo lolokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impelansonto.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ayuza ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ikhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga la mafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu leKariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidinga ngipho yena le imali iza kuba khona maybe njengokutsho kwabo bethenga ifuel iklasi another 3-4 days kuthiwe week kungani ukuthi ehlwe after that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetrol ingabi khona kumbe kube le petrol idiesel ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizwa ukuthi ngabe uyavuma sevele level yemali ekuthi kwenelisa ukustoka ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwiproblemu yena leyo ebakhona. Sengenelisa ukustoka ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje nakhona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egarajini elilodwa. EQ yefuel ibidosa almost about 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibatasa ukuthela ekuseni kathe sakusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngathi kuyena le ezathola imoto akudrive izayibutha isilast a few days sinde sibuyele futhi kuroutine yena yabe siyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi eKariba aphansi sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke. Barikathe siwanke ikholari sidilizi. Ithi rani sidilizi ngilandela izifo. Ngenxathi wehlika nje umanager ukuthi izinto zime zibe reliable continue kunjalo. So hayi, i-excuse nje siyitholayo akula reason ukuthi ewanke akula malahle. Akula malahle ewanke, amalahle ayinjenjani ayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanke.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Kona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo, yikho kwezukuthi sibe la ma-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, sasomali yethu.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseGwanda.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCaribe siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningilesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhatshwane ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla khathesi isikolo bezivulo abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba ahambe ekuseni azazaye buyantambama ngitshone vele engazange ngenisebenzi and i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwe isikolo zivulo ngapha amagetsi yabo wathengile cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe sawazi shuwe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba impahla sezifile kuyatsha amafriji kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abe vele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
So, amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumela beye esikolweni siya-ayina akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga and then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la isathengeki bantu hayi iyadura la ayithengeki kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edalela eParliament ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leUN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ngokuthi ngiyezabelo khathesi abantu uyabona lapho kube le monakalo echiyene ochimani mani labo chipingi eminye imisakazelo yapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo. Kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende AA Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele umhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangane ngamakhalanga ngamazulu kabe le-radio yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahloniphi. Iyancedisa kuntuduko indawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela aseyaboni ngoba i-radio but bangazibona lawo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendi bagida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentephe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezidownload le application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1000 shillings futhi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana le $30. Kukanti ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange 2500 United States dollars.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama community radio stations. Lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi leAfrika kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona seline misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi seline misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuthi ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni ezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangelani into leyo iyahamba njani le? Into le ayilaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhetha bonke e-Congress kodwa kumama Thokozani Makhubhe. Umakhubhe lo udala ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle liNdebele nxa sikukhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona usengani sekuthathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke wothi sibone silobaba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinqumo sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha. Umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa naye vele liboya oyazi umthetho akumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe kwesikhathana and then i-Congress uma isifikile sengakhetha okusemthethweni ngoba lokho eqiniseni vele hayi akukemthethweni.
Mina ngibona anti abantu besintwini vele ngabe baphuma into enze m d c cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapho ababhalwe khona.
Ujoni caca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uthwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefit kababenefithi lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekela inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakunancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina eza abantu besintwini siyarojwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League lihleze endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu leHighlanders lona lihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kumidlalo yemine lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intathelo zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqhakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathuma amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihleze endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke yamanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshwane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWangi lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Was a Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo weAfro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Aba baningi abahlabeleli abacula umdumo weAfro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala ngombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Lina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala esteji ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulele endaweni okuthiwa kwaNkosikazi. Ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza esiganda secondary school. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengileqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila.
Umbambo obecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginci ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana nesingli eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami uMtswana, ithi yona umuntle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenzeka ukuthi abantu bahlale bebambe.
Uyelona ngamini tenda ngaye mithi nyamthanda uyelona ngamini tenda ngaye.
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule kakabili amadlalade amanengi
yamthanda lo muntu ngenhliziyo yami yonke.
Umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys, but uma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi mfokababa, njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi ithalenti lakho ungaliyekeli. Ngasengivula-ke lamenye i-group i-jazz ngiyakwazi ukuyicula, ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngasengithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz. Hhayi, umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye 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 kodwa nguye kodwa lumuntu ngiyamthanda.
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngaphi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu, umuntu wakini futhi ube proud ngaye, imusic yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakala ke ku Twitter, Instagram, it's zimw_zw. Ungachecka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami. Kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Ngisithi kwasibe nani. Amen.
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo Afro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Ngiyamthanda uthi naye uyangithanda. Ibona ngezenzo salambe
yeboke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule, uhlala eSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi. Singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempelansonto enhle.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.